ku VOA Ndebele.
Ngalifuka njani mthakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi kule mali entsha ezethulwa ngenyanga ezayo, kodwa abazokwenzakalayo bathi kukhona ukutshaya amanzi.
Ngenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli, so bengenzi i-announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubo.
Imizamo yokususa umongameli welemelika mnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili.
Manje kwalo nyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno, so wayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela.
Izakhamizi zenkayi ziyakhuluma ngodaba lokusilela kwemali lokunye okubakhathazayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uZulu kumele achaye indiva amazwi athulwe ngumcebisi wakhe umnumzana Eddie Cross awukuthi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liza kwethula imali entsha ngenyanga ezayo. Umnumzana Cross olilunga lekomiti yabancebisi bakamongameli kundaba zenotho ubetshela umsakazo weZBC Izolo ukuthi iyeza imali entsha ngolwezi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umnumzana Cross ukhulume lokhu ezimele, ngakho uthi uZulu kamelanga akulalele. Lanxa kunjalo umnumzana Mangwana kazange awalandule amazwi kaCross. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye useke watsho ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha umnyaka ungakapheli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi ulubona njani kahle kahle lolu daba.
Indaba le eyemali entsha iqale umnyaka lo wokuqala, usakhumbula ubaba uthenda i-BTS yena i-representative iprint imali. So sesiwuzwa futhi ukuthi kukhanya ngani kungaba le mali ebuyayo ngoNovemba. Kodwa ngokubona kwami indaba ekhona yokuthi u-Eddie Cross ukhulume engakazuzi clearance ukuvela e-Reserve Bank, kodwa kungaba le qiniso sibili ukuthi kule mali abayihlelayo abafuna ukuthi ibuye lapha anytime soon.
Nxa kunjalo bakufihlelani pho?
Babe bengafuni ukuthi abantu labana izigilamkhuba lezigeleke qe eziyenza ungalunganga zibe kwazi kulesikhathi ukuthi kungaba le mali ebuyayo. Umbe baya bengalungiselelanga ukuthi imali ibuye, so kungenzakala ukuthi amalungiselelo ngakapheli, so bengenzi i-announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubo.
Ukhona ukuletha imali entsha le kuzanceda uZulu weZimbabwe ngandlela bani? Luzaphela yini udubo lokusilela kwemali?
Nxa uyikuthi asila production enzakalayo lapha elizweni, nxa kuyikuthi akula izulu elizala elilomdumo lapha elizweni, nxa kuyikuthi i-politics yethu azilunganga lapha elizweni, angibona ukuthi imali entsha izaqeda udubo esilalo, ngoba udubo esilalo yokuthi imali leyo izabuya iphume ebhenk yehluleka ukubuyela futhi ebhenk. Yino udubo esilalo le mali ekhona khathesi. Ikhona imali eningi kodwa yikuthi iyahambela outside ama-banking channels. So udubo esinalo yokuthi singenza njani ukuthi imali ebuyayo kumbe imali ekhona ihambe isebenza ama banking channels athi ukuthi siyayithola esikhwameni zabantu makhaya.
Ukuba lesisindo khona singabona yini isiba lesisindo esithe xaxa nxa iqathaniswa le dollar lemelika?
Angiboni ukutshintsha konokho ngoba isisindo esemali enjengeZimbabwe uhambelana le production kumbe lezinto esisithengiselayo phandle kwelizwe. Nxa kungatshintshanga lokho nxa singela ma-products esiwathengisa phandle kwelizwe, akumelanga sikhangelele ukuthi imali yethu izaba lesisindo esikhulu kakhulu. Sizala sigukudeka ngoba akula production enzakalayo, so sitho ukuthi abantu bayabethenga lokuthengisa imali hathi izinto ezibalulekayo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 esePretoria eSouth Africa. Iningi emaphandleni lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngenxa yendlala, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukumiswa kohlelo lokuthenga impahla ezitolo kusetshenziswa amabele, kukanti labagugileyo abasatholi usizo lukahulumende. Ngakwelinye icele intengo yokudla ezitolo iqhubeka iqonga mihla ngemihla, zona iziphala sezibethwa ngumoya ngoba isivuno salonyaka besivele siyingcosana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uNkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT owayengukhansila kaward 3 emlume khona le Henkayi.
Indleko zamabhasi kunzima sibi ngokubana kathesa ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 bond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye eNkayi center yi-30 bond. So kulobunzima obukhulu kakhulu, le mali yakhona njalo ayitholakali, kunzima kakhulu. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg, khona kungoba i-10 kg iyi-50 bond. Ngiyengangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngiyengangena ezitolo eNkayi ama ecotech abasathathi kwezinye isitolo. And la banibona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali nakunika icash sesithi hafu hafu. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sekumele ukuthi ufake u-120 yibo ubunzima osobukhona.
Kuqala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abesethola impahla izitolo, lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babesithi ngama-pros. Kulonyaka kakula uhlelo olunjalo, akula ngoba abantu vele bazilandela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno, lo wayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela. I-GMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadi ethu akhatshana, uyasuka uqonde ukuyalala khona ukwenza ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana eNkayi. So kusithi-ke bengabuya bona la bezothengisa sebevela uthenga khonapho, sele sibhadalisa igogoko eli-160 bond, igogoko elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathesa ithukela i-40 bond, i-cooking oil 2 litre i-50 bond. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje izasibulala nje. Ngikhuluma nje kathesa silezalukazi lezi ezizuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23, lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akula madona ngenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphu 10 kg sithenga 50 bond. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagogileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babekuthola ngaphi?
Kade babancedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kathi ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho begcine ukuthola ngoJuni.
Lo ngunkosazana Brenda Moyo, isiphathamandla sebandla ngiyaxolisa nguBrenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MTCT owayengukansila ka-Ward 23 emlume enkayi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga ku-Studio 7 ekhona le enkayi. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezizalwane zakwele-Zambia ezimbili ezigalule zafa emfuleni uZambezi ezilithumi lambili azazakali ukuthi zingaphi yokugoqela ezeZimbabwe kulandela izulu lesiqhotho eline eBinga. Abantu laba bebesesikepeni esibikwa sitshaye idwala sabhewuka. Iphephandaba lebulembo lezimlive.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele otshikitsha ukuthi bangene eplazini likankosikazi Grace Mugabe eMazowe. Leli phephandaba lithi lokhu kubonakala njengokuphindisela ukwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ngoba wala ukuthi umkakhe angcwatshwe eHerose Cake eKha eHarare, wayengcwatshwa ekhaya. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
I've never seen ama failures anjengabo Mnangagwa lo Mthuli Ncube. Ah, these guys babehave ungani kabafundanga. I don't know shukuthi omunye kuthiwa ngiprofessor, professor of what, uyehluleka uvele angikwazi ukuthi wenza yini i-finance, ngakwazi ntutho. Ilizwe lapha abantu sebethwele nzima eZimbabwe wakithi. Kodwa-ke angiboni sifika kuJanuwari beloko bekhona laba bantu bazaphuma kuphela. Ngiyabonga.
Enjani mphakazi, ngokhawunda sibanda lapha eBotswana. Mina ngiyajabula kakhulu uma ngizwa kuthiwa umntakankomo besithi khona ufuna amathambo kayise agejwe asiwe ekhaya. Velikho esasikuchilo lathi lokho vele siyakusapota sibili, siyakusapota abantu babakusapote sibili, sifuna umdala agejwe alethwe ekhaya, agejwe ngamakhosi awezanu vele ngawerhulumente, ngoba le phakeji kankomo thina vele zange sayizwa ukuthi unkomo uthi ayiphuma wani iphakeji enganani. Umgabe sizwile uthela nxa etshaywe ngokhulu, kodwa waba lenhlahla wanikwa 10 million iphakeji esiyizwileyo, enye sakwazi yahamba ngodlu ngaphandle. So besifuna sibili umdala agejwe, agejwe sibili, asikho kuzila kuzile, njalo simhlolo kuyakwaniseka. Umuntu uyagejwa nxa engangcwatshwanga kuhle, uyafela kwelinye ilizwe nanxa sungamathambo anjani uyagejwa vela asomhlolo. Umdala agejwe lathi siyamfuna ekhaya, kabuye kithi labantu bakiwa lapha.
Livuke njani basakazi, labalaleli uthokazi jikelele, bakethi ntiphe mfaku wami umbono angazipha ngaboroni. Benginombono engiwubona usungani sukhona lapha lakuwasap phezulu lapha, umbono wokubani singabantu besiNdebele nxa siqinisile ukuthi sikhathele ngezenzweni zabantu laba, sikhathele ngohulumende lo wezano owasihlamukela ngo-1963 wasijezisa wasifaka ubunzima obukhulu ukuze kufika lanamhlanje likhuluma kuntiwalisa wonke ngani kwenzima ofake ezanu p f. Yikho umgabi onguye wabisa lobo bunzima qala, uyetshengisela ukuthi kaso hero, utshengisela ukuthi vele kaso qhawe. Ngempela vele wayengasoqhawe. Yikho besifisa ukubani ngakuyangena engqondweni zabantwana bakankomo, nalaba abathi baseli bephethe izaphu babonisane unkomo mafuyane bonke abantu besiNdebeleni basiphume eHerose bagejwe baphume, isale ize kumbe isale ilabantu bakhona ngale ngasesishonini, abantu besiNdebeleni baphume baye emazigumeni abo. Onikita omangena siyacela kubani sibili nqabe sizwa abantu abayizihlobo zabantu akuphakameni, ke sitshengisele ukuthi siyangaphi, sifunani, sazondani, kuyini okwasihlukuluzayo. Abathwalwe kungangcono bayenkulumane lapho kulele khona amanyama qhawe ezipra khona. Siphumenini ebantwini labo, ke sibatshengisele ukuthi abasenza khona babe ngayezinto izinyamazana babesenza abantu. ngiyabonga hlobo zami, ngicela ngathi sibili ungangena ezizweni zabaningi
lapha eJohannesburg. Isifiso sami ukuthi ngayo uhulumeni kamnankwakho uyabambana lomnumzana Chamiso MGC ilizwe liqhubekele phambili, kunokuthi abantu beqakathekise ubukhulu babo lamabandla abo. Kumele beqakathekise impilo yabantu ngaphandle kokuthi behlangane la mabandla amabili besebenze ndawonye, akulanto ezalunga eZimbabwe. iZANU-PF ayina solution kodwa MGC solution ilayo.
Benjani mthwakazi omuhle, hayi thina siyaphila noma nje izinhliziyo zicabanga emuva ekhaya ngendlela esihlupheka ngakhona, shwa esiziqeda iminyaka leminyaka sisemazweni abanikazi benhlupho esazinikezwa ngabasibusayo. Hayi kunzima, impilo inzima sho.
Linjani Studio 7 labalaleli be-Studio 7? Hayi mina igama ngugabadela kancube lapha seJobheki, but ngokuzalwa mzalwa elupani lapha, but ngakhele ebhinga lapha esibila u-4. Mina kusenhliziyweni yami lapha ngakusho ukuthi iZANU-PF thathe izinto zikamgabe zonke ezingaphandle kwelizwe, imali leyo ithathe ifake into yelokho ngisayisho namanje. Ngabe bayithatha le mali le yonke ithengise lezindlu zonke, thathe konke nje bekuthengise benikeza abantu abahluphekayo eZimbabwe, because umgabe vele bezitshontshela imali for 37 years lezi lokhu ebusa ezithathela imali. So kungaba kuhle ukuthi ama-assets akhe angathathelwa wonke, angavusa i-economy then ukuba lokho belwisana bakhuphula izinto ukudla emashopu kuyakhuphuka, kutshula yonke into abo 300%. Ye what abantu bangkhona imali bengayiholi, plus le mali yangkhona ingekho elizweni. Babengathatha yonke i-property yonke kamgabe bezofaka elizweni, i-economy izovuka. Then umnankagwa kayeke uhamba esiya emazweni erobha abantu ngesikhava sakhe lezi esithi eZimbabwe yonke into i-right. Akulanto i-right, ama-sanctions lana afakwayo afakelwa bona. So why bengafuni ukuthi bevume ukuthi baba wrong? Because kubulala thina manje. Bona ibaba wrong, abavumi ukuthi ama-sanctions lana bona bezethule bona, bengafuni ukuthi ekhutshwe ama-American kumbe ama-British.
Siyabonga ngabalaleli bethu labo ke kade besipha imbono yabo okusezinhlizweni zabo, abasithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Imizamo yokususa uMongameli Donald Trump wele Melika esihlalweni kusetshenziswa umthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Izolo wayengummeli welemelika elizweni le-Ukraine umnumzana Kurt Volker uphe ubufakazi phambi kwedale le-The House laphathe igqweda likamongameli Trump umnumzana Rudy Giuliani wayephiwe imbiko yamanga iziphathamandla zakwele-Ukraine ezacelwa nguTrump ukuthi zidinge okungangcolisa omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wamisa uncedo olwalumele luphiwe iUkraine andubana lidinge okungabhixa udaka uBiden. UVolker ngowakuqala ukupha ubufakazi kudaba lolu olukhangelelwe ukuba labafakazi abaningi abazabuzisiswa ngamakomiti edalele ephalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaTrump.
Mbona ngathi kuloke ungathi kathezi ungathi kuyamgombolozela ukwedlula any other time, ngoba engibona ngathi sibili ngibona ngathi kubi sibili kulaphana engathi uvusana lo reporter lwana phambi kwabantu. Ambona ngathi hayi kungathi kakumhambeli kuhle sibili, kungathi kufuna ukumthandela siloku into kwakhona.
Ye, siyabona ukubana iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela owayengummeli welemelika khona le e-Ukraine obesipha ubufakazi. Ubona ungani abantu abanje bengapha ubufakazi kuza ngezelela yini kumbe kuzamgezisa izandla zakhe sisale sezimhlophe?
Kuye kuza kuya ngokuthi bakhulumani bona bofakazi. Kodwa ke mbona ngathi okwinto konkona yena lo okuthiwa ngumpembe muntu lo whistleblower. Mbona ngathi wakhuluma izinto eziningi laphana ezigoqelayo ukuthi lanxa kuyikuthi abakuboni laba abanye engxenye bazagcina bekubona. Mbona ngathi kuyathandela zibili okuyinto kwakhona. Ikuthi nje nongumuntu olenhlanhla yokuphuma kuthandelwe kodwa ke khathe singamboni kuhle sibili.
Ye kodwa ke siyabona ukubana yena uyala elokhu eqinisa ikhanda lalokhu nxa ekhuluma uyakhuluma ukuthi khonokhu engakukhulumayo ngiyakukhuluma akuphinde futhi azakhulume lokuthi ele China kalicubungule uBiden engabe thembeni kanye.
Hayi angithi vele nxa ibhiza vele sifa liyaraha nambona ngathi kuraha mpela kwendoda kodwa ke nxa ngibona sibili hayi imchilo yakhona iyambopha sibili iyamthandela angingazi engxenye kungalahleka bona ababambi imchilo kodwa ke yona imchilo ingathi iyamthandela sibili ukundoda ngambona ukuphuma kwakhe la ngoba kwinto kwakhe kukhanya ngathi kudala lokuka kuzange kube yinto okuthiwa khathesi bengilalele nje khathesi lapho omunye ecazisa lapha ngoloya lo Juliana ukuthi wasuka nini wahamba nini waya khonale waphenduka wabuya lapha kuze fika khathesi yinto endala esuka khona lo 2016-17.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombe nisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezitshiyeneyo njalo wayetshaya lamarimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi etshiyeneyo waze wathi eseseGoli wangena e-studio lapho acindezele khona idlaladi lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iye sanibonani sanibonani, igama lami ngu-DC reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-DC Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa i-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi, that kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imiculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalathe alikatholakali ezitolo kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC and then ku Instagram nakhona it's @1DC. Ungithola lapho ongifunayo. Then inumber zami it's 078 573 9045. That's if you are in South Africa. Thank you. I'll always be there anytime. I shall never forget your pretty face. No matter the day or the night, you can call me your babe. Give me your love. It feels wrong to know that you're my undercover lover. Remember what I did last summer. I'm a chopper.
Udabuka omnyambambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa eGoli. Yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa, nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ithole sendaweni le, yeah, doing performances and nasezimu kobulawayo
also been to the stations. The response is actually Ayonia Chabulisa Kakul.
No matter the day or the night, you can call me your babe. Give me your love. We don't want no other girl. We don't want no silly girls. I'm a hot girl.
Ngobunzima bempilo kweZimbabwe abahlabeleli abanengi beZimbabwe abasacathulayo kwezomculo balubhelisa eMzansi ukuyazama ukucindezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo yokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bacindezele ke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Bye bye.
Get up, wise up, angel. You don't need no makeup. You better, the way you are. No matter what they say to you, they won't break up, never. Ain't nobody compares to you, and nobody smiles like you. My African queen,
African queen,
yeah.
African Queen ingoma ka DC Reggae. Yes, bongeke lo Ezra Jesus Banda osethulele udaba ingxoxo ke ayenze lo DC Reggae. Yes, lugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi akusiloqiniso ukuthi imali entsha izethulwa ngenyanga ezayo. Kodwa abazokwenzakala bathi kukhona ukuchaya amanzi. Imizamo yokususa umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe ekuseni njalo ngomvulo ngo 6:30. Igama lami ngu Chris Gandhi.